So we see card descend about VOA in Jebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandana Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa intengo yokudla lempahla ethiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi ezindlini.
Intengo owakhathesi isasestable, ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar.
Ivandla leZANU-PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi nga amavandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana kwakuza kuba ngcono.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMuhadi. Ngakho-ke ngalelo bazifica benomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi iZANU iwine loba ngaziphi indlela.
Amalunga ebandla le-CCC athi alokhe kholwa ukuthi umanyano we-SADC uzangenela kucutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga.
Ngoba kukhetho lisikwa lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga. Besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki pasi intambo bafunge ukuthi ngokubatshekezayo bazaza futhi bashathele lapho abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesilungile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa intengo yokudla lempahla ethiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi kakhulu ezindlini. Bekusasatshelwa ukuthi ngemva kokhetho intengo izakhwela mahlayana ngoba abatshali bemali bethikaza ukuphathisa ilizwe ngenxa yompumela yokhetho ephikiswa libandla le-CCC kulandela imbiko ye-SADC lezinye inhlanganiso ezithi zafakaza ukungaqhutshwa kuhle kokhetho. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele iStudio 7 ukuthi ngokuya kwesikhathi umumo uza kuba lukhuni ngoba akula mafekitali avulwayo ukulungisa ukudla lenye impahla.
Intengo owakhathesi isasestable, ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar. So kungaqhubeka khonokho kuzatsho ukuthi intengo izaqala ukukhwela ngamalanga alandelayo. So kumele sibili i-rate elikhona khathesi liqhubeke linjalo ukuze intengo ibe stable, ihlale stable always kachana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani iminyaka emihlanu le elandelayo phansi kwahulumende yenalo, singabona umnotho welizwe uthuthuka na njengokuthembisa kwabo ngesikhathi sokhetho?
Nxa sikhangele, kumele simelele ukuze sibe kwazi ukuthi uhulumende ufuna ukuthi athathe i-economy esiya ngapi, ngoba khathesi i-cabinet isile 1 week asikaqala ukubona ama-announcements amakhulu kakhulu. Ngathi mina kungaba lokusebenzelana phakathi ukahulumende le-business lezisebenzi, i-economy ingathuthuka sibili, kodwa kungaba le lokungasebenzelana kungaba lokudonselana ikakhulu okukahulumende lezisebenzi kuzaba nzima sibili, ngoba izisebenzi zizaqhubeka zikhala ukuthi imali abayitholayo inlutshwana. So kumele uhulumende ahlale phansi labosomabhizimusi lezisebenzi babonisane sibili ukuthi ukuze i-economy ithuthuke, ukuze sibe lamanye ama factory angavulwa lenye industry engavulwa singenza njani so kuzamele kube lokukhulumisana okukhulu njalo kuzamele sibe lamanye ama policy pronouncements avikela especially isebenzi ukuze zingabi ngabayanga.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla leZanu PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South. Kodwa abanye bathi ngabe amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana babezathola izihlalo ezithexaxa. Phakathi kwezigaba ezilithumi lambili ibandla leZanu PF lathola ezisithiya kalombili 8 kuthi LSCC lathola ezine. Kwezinye izigaba ibandla leCCC khona le eMathebeleland South lanqotshwa ngamavoti amalutshwana kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi iZanu iwine loba ngaziphi indlela. Kanti-ke la i-opposition iyayincedisa iZanu ukuthi iwine ngoba ungabona ama-candidates afakwa iZanu. IZanu ifaka abantu abalomkantsho, ifaka abantu sibili abalesisindo ukuthi la ku-community ngabantu abazakalayo. Abantu abaziwayo ukuthi abadingi imisebenzi ngokuya ephalamende, abadingi imisebenzi ngokuya kukhansili. So kuningi okuyizinto okuyikhona okuyimbangela njalo uzakhumbula ukuthi ku-opposition khonapha nxa sokufika ezigabeni zokuthi sokuyiwavotwa. Isikhathi esiningi into eyenzakalayo yukuthi ama-candidates ama-political parties uyafica iparty ifaka iyodwa ifaka ama-candidates ababili, iparty ifaka ama-candidates amathathu. So yikho kumele ukuthi abantu bekwenqabeli lokhu ngezinye zezinto ezinikizana u-PF amandla okuthi ithola ama constituents onala ewathola eMatimat South.
Phandle kwalokho esihlala sikuza ukuthi abantu babambane, siyabona ngani lokhu kwehlula, kuyini okunye okungenziwa?
Into khona foka Gandhi ukuthi kumele ukuthi ke sidingisise imbangela yokuthi kanti okwenza sihluleke ukubambana kuyini. Into esegcekeni esesiyazi ukuthi siyathi kunje sihlale phansi sivumelane singabantu besigabeni ukuthi hayi bafowethu nxa kuyiwavotwa kasingeneni sonke sisebenza ngaphansi kwezaphu ngoba yilo ibandla elimele abantu bakithi ikakhulu njengoba sonke sisazi. Uye fica omunye umuntu sehuga abantu sewahugela kwakwakho okunye okuyinto ekuthi ukuthi hayi bantu wozani ngapha izaphu kayimelanga abantu, izaphu kayisimeli ngalokhu, izaphu kayisimeli ngalokhuyana. Uzibuze ukuthi kanti nxa kuwukuthi yikho khonokho elikufunayo why lingahambi liyejoyina enye i-political party evele emele khonokho elikhuluma ngakho. Ngabantu bona bababe iningi labo ngabantu abasebenzela iZanu, ngabantu abasebenzela i-system, ngabantu abangafuniyo ukuthi iMathebeleland iyibambane. Silabo baningi bayakwenza basakwenza kodwa ke kumele ukuthi ke abantu bonaba singababazi, kumele ukuthi sibaexpose, kumele abantu bebebazi ngoba umuntu wonke ophikisana lemizamo yeMathebeleland ukuthi sibambane sibe imbumba ngaphansi kwezaphu ibandleli lodwa sihambeni sibeni ngamafela ndawonye, ngoba kwazi ukuthi lowo muntu ngumuntu ozidingela into yakhe kume ngumuntu ovele othunyiweyo abazosebenza eMathebeleland ukuthi iMathebeleland ingafi yabambane. So singaba lamandla lamasu lamacinga Gandhi ukuthi abantu bonabo sibabone impilo yethu izakuba lula ngoba ingoma okumele ukuthi siyihlabele njengabantu beMathebeleland ukuthi nxa kuyukuthi izaphu ingafaki i-presidential candidate ingoma kumele ukuthi ibe iliyane ethi yona kukhansila votele izaphu, kumember of parliament votele izaphu, kupresident zicabangele. Kodwa ke layo izaphu kumele ukuthi inike abantu amasayini ukuthi hayi lingavotela ngaphi, kodwa kukhansila kumember of parliament ngoba yibo phela abantu laba bamqoka. Lamhlanje kunje siyakhala ngesigesi esenzakala esithole khona lubala kuthiwa abantu sahlabela ngomanye sathi thina ukansila voteli zapu, ku member of parliament voteli zapu, ku president hambe zicabangela iboxi. Lamhlanje ngasikhuluma ingoma, sihlabela ingoma ehlukileyo. Ngasikhuluma lamhlanje into ehlukileyo kanti ngoba ngabe kuthiwa sifake ekansila pha ama city fathers. Hathi ukufaka ngolumpeni njengoku angakuzidila imsebenzi, ufaka abantu ababuye esigabeni lapha bebuya bezokuthethisa abantu, bezodelela abantu, bezoyisa abantu. Abantu abathunyiweyo lapho ukuthi bezokwenza imisebenzi yobunke bezama ukuthi benzele ikhansile yethu phansi.
Hello ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi alokhe ekholwa ukuthi umanyano weSADC uzangenela kuqutshwe ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla lezanu PF lisithi selidume ledlula njalo seliqalisile ukubusa okweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuqutshwe olunye njalo ukhetho njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njalo usandakhethwa ukuba ngusenetha waleso sigaba. Endawonye lo mnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa osekuzana uPF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu sikubone kusenzakala kusukela ngesikhathi uponya uMDC kuze kuzofika lakhathesi hayi nje ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokhetho kuzayo bazaza futhi bashathele lapha basuke khona kodwa hayi isitimela sesisukile abantu beZimbabwe bakhulumile ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luzakuba khona ngomnyaka ka-2020 hatshi kungakafiki leso sikhathi njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition yikugqubulana kwembuzi zaswasinye kodwa iqiniso bayalazi ukuthi ayike abaphumelelanga njengoba liwabona bekhona pha njengoba uSolani Moyo bengamasenetha bevumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle uVision 2030 useqalisile uhulumende kababumpungakwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze gadalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper middle income economy ngomnyaka ka-2030. Ngiphe umfowethu uThuba Saka imanga lokuthi kathi yena njengoba na izolo beku-opposition namhlanje sekhuluma ukuthi abe-opposition siya kuphi yena. Okwakuqala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho olungakhulekanga kakhulu. Kuba khona kwethu okuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu beZimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yeriginyi izina bezalo PF bakhuluma iqiniso ukuthi hayi okwenzakeleyo akaze kwenzakale okwamanje yikho sithi imbuzi ikhanka esesikulandelela ukuthi sisalindile ukuba nomhlaba ulungiseke. Ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhoti njengoba nasilo ukuthi ekhoti kasihambanga ngoba singabakhalazi sahamba njani ekhoti ikhoti ngeza no-PF.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli.
Into ze-opposition zilokutsotsi abantu batshaya inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo. Uyakhuluma khonapho babusolani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo baqasha ngumunu nje ngoba lulimo okuvele kumele balokhiphe nxa belawo indaba bengayanga lawo ekhona ngesikhathi bafike bavike phela ukufakaza phambuka manje ukuthi nampo ubufakazi ama numbers ama V11 athi onqobile ngolowo opposition vele lohlupho lokuthi ama polling agents nyaka yonke bayadinga inkalakatha zezimali zama polling agents bazidlele ngizangaphuma ku MDC umongameli wakho nehlale sithi imali leyo buya e political funding ngakuya sabhadala ama polling agents kodwa akabhadalwa ngikhuluma ngisenze njabe CCC ama polling agents angilaleleyo akwazi ukubhadalwa kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa so ngabantu abangelayo i commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama V11 uDokotela Unevas Mumba sebemenza isadaki neyedwa le report yakhe okuthiwa i preliminary report engakabi yi report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngesadaki umngane wabo ngumngane wabo Chamisa yena lo ukhokheli sisi ngumngane wabo abafana laba be DA kwele South Africa ngumngane wama American so umuntu okuthiwa i observer uyabe elande ukuzokhangela ayabe engalandanga ukuzokuthi ukhetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki lokho kwenziwa isadaki isihlangene khona izahlala phansi isadaki itroika iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadaki summit okuyinto enzakayenzakala ngomnyaka ozayo so akulanto nje yesadaki ekhulunywayo lapha ngoba kunje mnyama uvika ngomunwe iqiniso elasi
elakho yelokugcina mnumzana mama
sembile ezenjalo le confidence sinayo sokuthi ukhetho kumele luqale phansi kulungiswe indaba zezek kulungiswe indaba yevoters roll nxa isadaki bekhuluma ukuthi izepa ayibambanga ukhetho kahle azange icizana ayibambanga ukhetho kahle but abezalo bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ngatshaya umntwana utshaya unina siyabuyela bheke kuyena ngoba nabantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona uhulumende wezalo phefu wayehluleka and uyehluleka ngeke sima another 5 years sijongele ukhetho sakhangela nje
Hello ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla leCCC eMathebeleland South njalo osandakhethwa ukuba ngusenator waleso sigaba obexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla leMDCT kodwa usekubandla leZANU PF bexoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka engamachumi amabili lanye uBrooke Brack Jackson omhlophe nguye okhethwe izolo ukumela eZimbabwe emdlalweni kanobuhle womhlaba iMiss Universe. UJackson uthole imvuzo embalwa egoqela imali engamadola angamakhulu alithumi US$10,000 evele kunkampani ethiwa Style by Mini ekankosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMminiho Thabo Baloyi Tshiwenga. UJackson uza kuyamela eZimbabwe embuthanweni ozenzelwa kwele El Salvador ngenyanga kaLwezi. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com liludaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wacunulwa luluhlu lwabaphathintambo icabinet olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli phephandaba lithi likhulume labasebenzela uChiwenga abathi ucunulwe ukuthi iningi labamsekelayo kabaphiwanga izikhundla kodwa Mnangagwa wazipha izihlobo labangani bakhe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulabantu abane abanakekelwa ukuthi bagalule bafa eCaribadem ngomgqibelo. Kubikwa abantu laba bebesesikepeni besuka enyawodza besiya eWafa Wafa Camp isikepe sizesigenquke. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo li njani ngapho studio 7 asiyalizwa badala yasizama kodwa endlandu ukutsho mina ukuthi baninga kakhulu abantu abavotela uChamisa 1 million and something aso bantu abalutshwani lapho njalo futhi abavotela yena umnyaka wakho baninga kakhulu 2.3 so ngezinye indlela ukukhona thina sadliwa sadliwa sivotela i-3PC kodwa sidliwe abazame laba abakhokheli be-3PC ukukhankasa kakhulu izinge emaphandleni lapho ngabavele ngabafiki balele esikiweni khona yale emgwaqweni etshelelayo abafuni ukubuya ngapha kithi emakhaya yikho sidliwa bangakhali ngokuthi barojiwe kanti bazahlala bengabarojiwe eminyaka yonke njani sidliwe
umthwakazi omnyama ondlela zimhlophe asibingelele ukhetho selifikile lwadlula yebo njengokujwayelekileni nokuphevele kulindelekile kusele kukhala ngapha kithi ukukhala emadepheleleni ukukhala kwamthwakazi sasivele sazi wonke umuntu wayazi vele ukuthi kuzokukhala owayeyikhohlisa nje ethi kuzolunga wayevele eyikhohlisa nje ethanda ukuzikhohlisa wonke umuntu wayazi ukuthi vele bazowina bona labo mnanganga labo bawinile vele akusekho futhi okunye kuyakuyakuye kwenzeke ngikhala kakhulu ke nakho kungikhalisayo ukuthi thina emathebelelendi kwamthwakazi amadoda awasekho amadoda awasekho amadoda akhona ngavula imilomo ekhala kuphela athatha izandla enze umsebenzi akhulule isizwe sawo akhulule abantu abawo aphela kwaphela ngamaqhawa kithi uNkulunkulu wamnyawakhumbula
yeye studio 7 sabonani basakazi kanye labalaleli bakhona yeye uyabona lena into eyenzakala kobulawayo ibulawayo isihambile uyabona into okuthiwa yibulawayo isihambile amashona seyithumbile straight ngokuthi bantu bakithi imali kelwa especially nabantu besindebeleni imali kelwa ukuthi akelekele ukuyilandela amashona emuva fundani lani ngelikhokhela amashona uyabona ngibuye ekhaya bengisekhaya impela ngithola izikolo zakithi ezininga headmaster ngamashona amanensi ngamashona amapolisa ngamashona uyabona ngoba nje uChamisa edlile umnanga kokubulawayo la kuphe izindawo uJabulu uyafayina lapho khona ukuthi amandebele sesiwangena manje siyaqala ukwafinyeza manje amandebele siyagavuna ezindaweni zabo ngiqinisile ngiqinisile impela studio 7 ngiyaritshela futhi lani bantu bakithi umqondisi wayeqinisile impela ukuthi asenzene ezinye izinto asibhekene iphathi kamqondisi ke sizimele njengamazulu uyabona into amazulu enjani kule SIP leyanika futhi lezi ushengwe othundisi bakwazi ukumela usiko lwakibo kodwa thina amandebele asisakwazi next ngendaba zokuthi sifuna ukulandela into eshona into emangela shona siyibone into ephilayo uyabona into ezifana so asifundeni ukuthi lati sibele iphathi yethu yamandebele uyabona le nto eyenziwa ama supporters ayo lindazi yangithosa kakhulu iyangijabulisa kakhulu ngelilanga uma singabambana siyenzelani into izinto zingenzeka
uyabona le nto yefezi leyi iconcept kodwa since 2000 yokudlala ingqondo zabantu since 2000 fika MTC qala uvotwa kudlala ngabantu nje ilizwe liphethwe isigebenga ilizwe liphethwe imigulukudu yamakhehla lezizalukwazi ezingenangqondo ma uzabona abantu becreata into okuthiwa yifezi i-organization ehambe ifosa abantu abahlabalaziyo abahlupheka ekhaya labo bantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe behlupheka ukuthi khona kuthiwa khona vota lapha ngenkani funa ukuthi khona sifone ukuthi uvotele bani abantu balambile baphethe imidlalo emakhaya kuthiwa bathatha izithupha zabo bavotiswa ngenkani intando yabantu ayikho ezimbabwe and abantu bayahluya ukuhlukumezeka okubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu 5 years lokhu ehlupheka kuthi ngelanga kufanele ukuthi akhethe upresident omutsha ozathatha ilizwe alifake endaweni e-right kodwa umuntu abanjwe ngenkani ukuthi avotele umuntu angamfuniyo ohluphileyo elizweni since 1980 bebulala abantu ngegugula unda kuze kube manje kulokho kukhutshwa kuthiwa uvotele izigebenga ayikodwa-ke asazi kuzamele ukuthi abantu babone enye indlela ngoba ngake saqhubeka kuthiwa abantu bavota ukuthi ukungahloniphani lokhu kodwa kuyokuwaseojwa izigebenga kuzamele abantu babone enye indlela ukuthi bona bayenza njani ukuthi abantu bakhululeke elizweni leli ngoba ilizwe lelasiyolezanufifle ilizwe lelingelamazimba wonke kufanele kwenziwa intando yabantu nokuthi intando yomuntu eyi-1 labantu babantu ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa ephumule emajukeni
studio 7 linjani ngathi nasiyaphila le nto ekhulunywa ngumalaki lo ukhuluma into engekhoyo nje la kancane asezithi ufana khona nqa abantu beshukunyezwa kufuze ukuthi ihambe be emapoliseni amaphoyisa khona kuyiwahlukumeza abantu izalo zincedisa ngani abantu yethu sigcwele emazweni ngathithi khona lapha sizama ukuphandela abantu abethu izimoli zethu sisebenza nzima sifike siyakha izindlu khona ngale emakhaya imali esizithethe emazweni besibhadalisa imithelo ngaphezu kwamandla ethu abasibhadalisa i-RTGS yabo nje imali engasebenzi bafuna ama-youth abefuna amarandi kukhuluma amanga nje into engekhoyona lowo muntu angazi ukuthi kathi bafika basuka bethabeleni kuzane uma sebengene kuzane yini ebathabisa kangaka benza beze bekhuluma amanga
sibingelele enkundleni ithi tshona njani basakazi hhayi siyayiza indoda le yokuthiwa nguyitinesidube iwumana oyitinesidube laba ngomandabo ngabantu abahamba bedinga lapho abangathola khona amagqatha uyamuzwa nje umuntu wakhona lebe khuluma nje ukuthi uyaziwumanela nje ayikho into ekhulumayo kodwa kukhona ukuthi witness Dube izalo ingeke ithuthukise ilizwe noma sokutheni umlomo wachapha ufula ugcwele abantu baseZimbabwe basazohlupheka okwedlula lokhu abaphakathi kwakho wena yebo uzakugcwalisa isisu sakho ngoba yikho okukhulumelayo kodwa iqiniso izalo ingeke ibuye futhi iguqule umnotho waseZimbabwe labona labo i-opposition owabalekakiyo usuzibona wena njengomuntu usekhenani ezilong ungasebenzi labo ilizwe alisoze lithuthuke witness Dube akungeke kwenzeke lokho into okufanele ube yazi leyo ukuthi khona labantu bakho witness Dube uzabachila ngoba khuluka ukudlayo ngelanga kuzaphela inkukhu lezo zidlaya ama-chicken ini lawo kuzafika ngelilanga ukuthi anjani akuqumbisa ugijima uyesibhedlela ufika uswele umuthi i-parasite bebe sebekugibeza zakumbuza kuye China la uyelatshwa khona mhlawumbe yinto ekhulumelayo kodwa ilizwe lingeke lithuthuke.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ukutholakala elecala ukwenziwe indodana kamongameli Joe Biden uHunter sokuphe ithemba abebandla lama-Republicans abathi umongameli Biden ulecala lokusebenzisa isikhundla sakhe ukwenqabela ukubotshwa kwendodana yakhe. UHunter wephula umthetho ngokuqamba amanga ukuthi kasebenzisi izidakamizwa lapho efuna ukuthenga isibhamu. Umthetho uthi umuntu osebenzisa izidakamizwa akumelanga athengiselwe isibhamu kodwa uHunter wasithenga. UHunter wetheswa amanye njalo amacala ambalwa okusebenzela amazwe aphetheya engabhadali imithelo. Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lolu.
Yebo kunjalo owathesi akula evidence esithuthile efaka uPresident Biden ukuthi esasengu-VP kusukela mhlawumbe ngithi ku-2009 ukuthi wayekhanya yena e-involved ngalawa macala i-corruption abakhanya bethu umntanakhe wayeyenza. Ngombono wami mbonangani nje ama-Republican njengoba ngitshilo phambilini i-political season ekhona u-2024 ama-Republican adinga into yokukhampena ngayo, so bazazama ukuthi befake uBiden udaka as much as they can ukuthi bethi hayi u-corrupt. Kodwa ngombono wami mbonangani nje bona yibo abazilethela okukhulu noma singananzelela ibona i-presidential candidate yabo ekhanya iye ngaphumelela Donald Trump yena nguyela ama-corruption scandal adlula lapho. So bona bafuna ukuthi bengani bathi hayi u-Trump lo Biden bayafanana entweni ze-corruption lokunye lokunye. Yikho engubonayo njalo u-Speaker of the House I think under pressure from ama-hardliners ama-Republican. Bayakhanya ukuthi u-Speaker mhlawumbe uyabona i-evidence kayikho njalo lama-Republican ayabona ukuthi akula evidence khona kodwa ama-hardliners abe-conspiracy theory bafuna ukuphusha loba kunjalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York ngapha kwele Melika.
Yo, dale nondo. Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay hit. For 4 years, man, I lay low. He's in bunny, get a chance to blow. I got the lamad and bad and catch down and jung on Bobo. But look, what's this? I'm a king, but it's a pelling young. What in the mean of a teasing, but what? What in the mean of a book? I'm a tall, a shish. Yeah, you miss girl, or I. So no, I'm feeling like a pop and put on what I'm putting on the visa. But what? When was the leaders? If you go over the political cork, a pork of a tongue, a swigging was a calling in bed. Not a song at your song at the long and bed. My shuttle in bed. No, look, I'm not a pelling as good as pet. I feel it's the end up. Double the ball, the level is high. Yeah, but I am a particular long bumper. Every time we sit and it's a lesson. And after the heart of the master, the passion and brothers is cutting and cussing. The social rep is cutting since I got the bunting. You're gonna lose it. Fungo, my mama, move it. Hand your tools, the belly back groups. Hey, when I step in the boot, oh my god, you're gonna cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mark, I'm a predator, trap me, I bury and force to carry across. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess.
Our keyway has to be like a utelolo to Lalam Sanji, but tossing against the gang against Kanga Lane, so was Zenda. UZulu isikhathi njengoba ngishilo asavume lokuthi siliphe nje zona lezo indaba ebezikona. Hayi, igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.